indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Zibandlela 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Inkampani kahulumende weZimbabwe ethwala abantu ngamabhasi eZupco isifake emgwaqweni amabhasi adlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besuka emalokijini. Okwezemidlalo lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amatitsha asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo kulandela ukungavumelani lohulumende ngesilinganiso sokukhuphula iholo labo. Kumbiko obanjanisiweyo, inhlanganiso zeProgressive Teachers Union of Zimbabwe leZimbabwe Teachers Association iZimta zithi sezibekezele kakhulu kusukela ekuqaleni kwethemu yalumnyaka amatitsha la esiya emsebenzini engelamali, kodwa sokufike kusikhathi sokuthi bakhalale umsebenzi. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga labantwana abahlala ezidaladeni kulokwesabela ukuthi ukungamanga kuhle kwesimo somnotho eZimbabwe kungengezelela udubo lokwanda kwabantu abangelandawo zokuhlala. Ingcwethi ezibona ngezinhlala kahle kaZulu zithi nxa lolu dubo lungasathathelwa ngamanyathelo lokuphangisa lungafika esibangeni esibi kakhulu. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Inani labantwana abatholakala bezulazula ezitaladeni bedinga ukudla becela nemali ebantwini libikwa lingaqonga emadolobheni amaningi aweZimbabwe ukugoqela laseHarare. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso emele amalungelo ezakhamuzi zeHarare eHarare Residents Trust, uthi lolu ludubo olwavela kude njalo olulokhe lunzima ukwelesula, ikakhulu ngezikhathi zobunzima obubhekane lelizwe kwezomnotho.
Udubo lwama street kids ludubo esibelalo okwesikhathi eside. Sithola uzibuse kwakungela umntwana okuthiwa yi street kid. Kodwa ngokoma kwezinto kwaqala ukuthi kube labantwana abangama street kids. Kaningi kubangelwa ukuthi kwesinye isikhathi imuli nxa singahlalanga kuhle ubaba lomama babe sebehlukuluzwa, sebecina bengena ke esitaladini. Abantwana abanengi abangama street kid kubangelwa ukuthi ezindlini abasuka kuzo akuphileki. Abantu abalayo imali yokuthi banelise ukondla imuli yabo kakuhle.
Unkosikazi Priscilla Misi Ayirambu Mushonga odlilunga lejani lephalamende njalo edume ngokulwela amalungelo lamantombazana labesifazana uthi ukuqonga kwenani labantwana ezitaladeni emazweni atshiyeneyo kuyisitshengiselo sokuba isimo emazweni anjalo kwezomnotho siyabe singasihle.
Abazali befile abaningi bangikhona. Abantwana abanye abasele yibo asebethwele umuzi. Sithithi child-headed families. Mancane ikhuluma kaningi labantwana laba abathengisayo amacansi. Udubo lwabo lukhulu ngolokuthi kasiyi ukuthi udinga imali yokuthi azipendele umlomo kumbe alungise ikhanda. Udinga imali eyokuthi agcine lokhu okuncane akutshiyelwe khona ngoba yena nguye osungumama osungubaba.
UMazula uthi sikhangela umumo wezomnotho sibona ukuthi udubo lusasekhona sibili.
Kathesi singakhangela njalo siyabona ukuthi izinto zala zilokhu ezisiba nzima kakhulu. Sikakhela insuku eziphelileyo kube lokukhwela kwamafutha. Ukukhwela kwamafutha kuza kutsho ukuthi impilo izaba nzima kakhulu kuzakhamizi zemadolobheni. Akumangalisi ukuthi udubo lwama-street kids lolu luzakwanda kulokuthi lwehle. Uhulumende usekeze wazama ngemizamo eningi ukuthi azame ukuthi abakhiphe ama-street kids kwehlula kwesikhathi bake babagole babathathe babase kwenye indawo. Kodwa uzabona ukuthi bazabaleka baphinde babuyele ku-street esitaladini.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba abantwana abaphila ezitaladeni eZimbabwe baphezu kwenkulungwane ezine 4,000 abagoqela bangabafana lamantombazana. Uhulumende walungisa isivumelwano seziqondiso zendlela zokulondolozwa kwamalungelo abantwana ngomnyaka ka-1998 zihambelana lezomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations Convention on the Rights of the Child kunye lese-African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Ingcitshi ezibona ngenhlala kahle yabantu zicebisa ukuthi abantwana abaphila emigwaqweni kumele bondliwe ngabemuli, izihlobo, bagcinwe langumphakathi kumbe bafakwe emizini yenhlanganiso ezimela ukugcina abantwana kumbe njalo benikezwe kwezinye imuli ezingabagcina kungela buhlobo ebizwa ngokuthi adoption. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani kahulumende ethwala abantu ngamabhasi eZimbabwe United Passengers Company iZupco isifake emgwaqweni amabhasi edlula ikhulu ukuba athwale abantu besuka lokuya edolobheni besiya emalokitshini behlawuliswa idola lebhondi umuntu ngamunye. Inyathela lokufaka amabhasi edolobheni selimangele abezimota ezincane labemichova ukuba behlise imbadalo yokuthwala abantu besuka kudola elilengxenye besiya kudola elilodwa lebhondi. Inkampani yeZupco ihle yamanyana lamanye amankampani abethwala abantu kumango emide ukuthi bazothwala abantu emadolobheni. Loba nje abezimota ezincane behlisile imbadalo yabo lamhlanje ngemva kwemini enkulu, intengo yomhluzi wezimota awehlanga kusukela isimemezelo sokuqansa kwentengo yawo kunyanga edluleyo okwabangela ukuba kube lokutshengisela ukugcine kuthiya kulomonakalo omkhulu elizweni owedlula yonke lokhe ilizwe lathatha uzibuse. Live Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha eZimbabwe okuqale ngesikhathi uZulu etshengisela emgwaqweni esola ukugugudeka komnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkosi entsha yakwele Malaysia uSultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ube esikhundleni lesi wafungiswa emkhosini ongenwe ngabaningi esigodlweni semuli yobukhosi eseKuala Lumpur esiba inkosi yesithumi lasithupha ukuba lobukhosi. Lumkhosi osakazwe kumabonakude lamhlanje ungenwe la inhloko kahulumende yalelo lizwe uMnumzana Mothia Muhammad. Eminyakeni emibili edluleyo kube lokuxokozela lokuvalwa kwamagagasi okufinyelela ubulembu be-internet emazweni amaningi awezwekazi le-Afrika. Ingcwethi yezebulembu be-internet uRobert Blessing oqhube uphenyo lokucubungula ukusetshenziswa kobulembu uthi ngenyanga yakuqala yalumnyaka kulamazwe amane avalele ngabomo abantu ukuthi bangafinyeleli ubulembu phakathi komumo wokungahlaliseki kwezombusazwe. Ukukhetha abacebisi abangamachumi amabili lane okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo sokudale inkulumo abanye besithi inani labacebisi laba linenge kakhulu. Abacebisi laba babalisa osomabhizimusi abagoqela unkosikazi Divine Ndlukula, izikhwicamfundo ezigoqela uDr. Kuzwinetsa Nzwimbo kunye labezokholo ababalisa uDr. Kenneth Mtata okhokhela umanyano wezokholo oweZimbabwe Christian Council ophange wethula umbiko ukuthi kasoze asamukele isikhundla. Lo mnumzana Trevor Ncube usomabhizimusi olamaphephandaba afana lelicothoza uhulumende eZimbabwe Independent. Embikweni awethule izolo sibalukhulu wedalela cabinet umnumzana Meshack Sibanda uthe abacebisi laba bazaphathisa ekucandeni umhlahlandlela wentuthuko lokucasisa inhlelo zikahulumende phansi kohlelo lukahulumende olokuthi ilizwe livuleke amasango kumbe Zimbabwe is open for business ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lwalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingqoqo.
Finally sithi ngokunjalo abanye abantu babekhangelele ngakuthi umongameli kabe labacebisi oyedwa kumba babili kumba bangaki, hatshi lowana uyabe ngumcebisi nje ukuthi nxa izinto ziright kodwa emumeni nalo esikiwo umumo olukhuni kangaka onzima kangaka esiphakathi kwawo kudinga kube labantu abazingcwethi abacebisi endimeni ezishiyeneyo kumbe ngithi kuma-categories atshiyeneyo entweni ezikhona njengokuthi nxa into ze-economy ezinjengalezi ezokuvuseleleni umnotho ezokuvuseleleni ezokwenza ezigaba ezishiyeneyo ngokunjalo kuthiyene kakhulu ukucetshiswa kwamongameli emuzwe emumeni onjengelizwe elinjengeleZimbabwe elilezinto zalo esesimeni esibi njengalezi kodwa ke asithi thina ngamazwe angengabo-America nalalabo bantwana hathi yabudingala abacebisi abalingeneyo ngoba into zonke ziyabe zingani ziyahamba.
Nanto ke udaba mnumzana Mkandla uyavumelana laye na ubaba uGawule lapha uthi hayi inani leli lilungile njalo zingcwethi lezi zizaphathisa.
Ngiyabonga kakhulu umbono kababa uGawule former MP ulo mbono omuhle sibili awusekela ukuthi umnumzana upresident inani labantu laba abakhethileyo ngabantu abaqondileyo sibili ngokubunengi babo ku-advisory board or committee akudingakali iquantity yabantu, kudingakala icapability or ngathi thini quality. Leyi yicabinet sengisehlukana umbono nobaba laphana former MP. Leyi cabinet ecatshileyo ama-rights akhe yena upresidenti ukubana ebe namalungelo oku-appointa i-cabinet ministers kuphelele ebantwini abangu-5. Ngalokho-ke usengezelele ngenxa yokuthi ubona ukuthi khona ngatrust i-cabinet ayikhethayo yona yena ngayithembi. Ngoba umcabinet uminister nominister ulo msebenzi amele wenze ebe sereporta every 100 days ukuthi wenzeni. Yiso lesi sivumelana lesi savumelana ngaso. Esesiyakhetha i-secret cabinet yakhe leka njenge-consult abantu, uvuke nje ezikhethela abantu bakhe. And then ebakini bangikhona nabantu abakhethiweyo group laphana eningi laphana i-G4.
Siphe ubaba uGawule, uyizwe njani wena imbono kababa uMkandla la?
Ngiyayizwa imibono kaMkandla, kodwa-ke ngithanda ukuthi ngithi ngiphendule khonapho kubaba uMkandla ukuthi baba uMkandla, sinanzelele ukuthi isisekelo sombuso asimniki umonga, asithi ukuthi umongameli ka-consult nxa ekhiphe icabinet. Asimniki khonokho, uyazenzela umongameli. Isisekelo sombuso asilakho khonokho. Even nxa esekhetha i-advisory board yase-London, akukho khonokho ukuthi kusisekelo sombuso izinto ezinjengazenezo zibaliwe zikhona. Uyazenzela umongameli ngokubona kwakhe ukuthi angaqhuba njani umsebenzi, okungamncedisa ekuqhubeni kwakhe umsebenzi. Ngokunjalo hhayi ababaningi laba abantu, njengoba ngisitsho ngiphe mina, ilizwe nxa lilowuhlupho olunjengalolu esiphakathi kwalo lidinga ukuthi abantu bacebisane. Ukucebisana kundima ezijiyeneyo ngobungcwethi obuthile yiko kwenziwe ngumongameli. Mbona ngani ukugcwalisa khonokho umongameli ukuthi alalele nokuthi azwe lokuthi abantu bona but kuyini abafuna kwenziwa. Njalo abantu labana bangakhangela labadoda njengabo-Trevor Ncube, uyakhangela ukuthi akazange akhangele ukuthi manje akhetha abantu ukuze anipiye kuphela ngidoda abantu. Hhayi, uhambile wangaphandle wadinga labanye abantu phandle ngale ukuthi hhayi asibe ndawonye senzeni into yethu sindawonye, sisebenzeni ndawonye. Yiko kusebenza ndawonye khonokho kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi bandla.
Baba Mkandla, ingqobe sezikuwe, uthini wena ngalokho?
Hayi, ngiyabonga Sibili, umbono ngiyawuhlonipha Sibili umbono wakho u-former MP. Kodwa-ke iqiniso elipheleleyo i-constitution la ekhuluma ngayo kanjengivele kilandile, angakhohlwa ukuthi khona undoda luvele wangena ngekhulu engene ngekhulu yona liyana wathi waqonda waya phambili wamemetheka esiya phambili. Singakukhohlwa khona lokhu, singakhohlwa Sibili khona laphana ukuthi i-constitution kuleli lizwe kayisebenzi. Khathesi nje kanti obedeploye wona amasotha namapholisa lawa ngubani? I-constitution yini yoleyo? Ngoba yena kade engekho phela, ngubani okwenzileyo khathesi khona lokhu? Babubula abantu ezindindinya kuphela bayakhala lapha. I-constitution asiyibeke neceleni lapha, senze okwethu kwelizwe lethu ukuthi ovuka esenze okwakhe evuke esenze okwakhe. We need to amend i-constitution yona leyo ukwenza ukuthi yonke into eyenziwayo ingene ngokusemthethweni, ingene ngohlonipho lwabantu. Yikho mina ngubona ngazani yikho kumele kusebenze. Asoze umuntu ephume i-cabinet nxa edinga i-advisory yakhe okwenza ukuthi khona kungadluli la ku-parliament la ku-constitution kungabi khona. Yikuthi ama-advisors phela kumele bewu-3-4 secret advisors abangaziwa ngumuntu abapublishe egcekeni. Njalo kwakufakwa ama-advisors angama-interested parties, bamuwisa kwabana bemtshelela eceleni wena ukuthi bama-advisor. Ungabala undoda lombalilelo u-Trevor Ncube, kunabantu abangakile khonaphana ngabe kusebenza labo khona laphana. I-constitution leyo ikhuluma ngayo baba kayitsho lokuthi khona kumele vele ebe labantu abangako yini. Into ayivele isazakala mdabuko, yikho ingazenge abantu beyinanzelele beyifakela ku-constitution. Ngalokho-ke ngokwazi kwethu thina i-constitution kayi-amendwe, into yonke siyifuna ingene ngomthetho, kungazokwaba yinto nje ephunga ukuqunyelwa ngoba umuntu ulama-rights. Kusasa savuka siqunywa amakanda, izolo kuvuke kukuthatha imali zabantu kuthiwa ngama-2%, kungakhulunywanga. Asiyitumbe neyinye i-constitution yona le evumela khona lokhu ukuthi umuntu egqekeze nje kuphela esikhwameni sakho ethela njalo i-2% engazani uyishe wonke esikhwameni sakho. Konke khona khane into esiyikhangeleyo asilibalanga, sihamba ngakho, sixoxisana ngakho, kodwa liyavukela inye ilanga linjengomgabo wavuka khona bemtshela ukuthi sondela alesihlalisane. Yinto ekuphele yabisisele yona le, kathi kasifuni ukufikisa khona lapho, sifuna ukuthi khona kube nokuhloniphana phakathi kwaleli lizwe.
Hayi, kuyezwakala baba Gawule, wena uthini ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla?
Ngithi kubaba uMkandla ngiyezwa Sibili ukuthi ubaba uMkandla ukhathazekile nge-advisory bodi ka babo mongameli. Kodwa ke mina ngithi mina maningi ngithi izisobo zami ezithandekayo ukucetshiswa nxa ucetshiswa akulanto embi ngokucetshiswa njalo ayisho ukuthi ukucetshiswa kule ndlela ezimbili ungakuthathi ukucetshiswa ngumaungakuthathi kusiya ngokuthi ubone izinto zakhona zinjani. Laphana ngaso kusiya ikhabhinethi yese elomsebenzi eyokwenza umsebenzi okuqhuba ukukhokhela ilizwe kuhulumeni. Kodwa laphana abana abantu babeqakathele ukuthi bacebise ukuthi liyabona lapha ukuze sithuthukise ezokulima singenza lokhu lalokhu 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 lalokhu. Liyabona lapha ukuze silokuze kathesi singangcono sibeke imali le eceleni kumbe ibhondi liye engasenzeli kuhle. Kade kuyafunekisa nxa senza njalo masikhani ngesiba kungaba yilokhu yilokhu lalokhu ukucebisana koba uphezu nxa esesuka laphana uyabe senonile ngomqondo esesiyahlangana necabinet yakhe ngemva kokucetshiswa. Ahlangana lapho kucabinet ngale sehlanganisa lalokho kokucetshiswa kuzamenza acine esiba lolwazi lokwenza okujulileyo ngokuthi iyabe icetshiswa iyabe ehlomisiwe ukuthi ayenelise ukuthi abone ezizinto angaziboniyo.
Nanto udaba mnumzana Mkandla usigqibele uhlelo njengoba isikhathi sisesidliwe ngumangoya.
Hayi, siyabonga kakhulu. Udaba olukhona sibili lapho endikhangeleyo yokuthi khona umngameli ulamalungelo, siyavumelana lokhu lo former MP ukuthi khona ulamalungelo okudinga ama-advisors akhe, but inumber yangikhona leyo yesingayivumiyo njalo kala right kusase uzafaka abantu abangu-100 210 e-parliament khonaphana abalingana nabantu abavotelweyo libe khona lisithi khona ule right ulelungelo. Asifuni ama-weaknesses anjengonalowo, sifuna ukuthi khona ngaripoti ehantini ngaxhaswe ngabantu. Lokho kuthiwa khona ulelungelo kusase uyavuka lapho efake izikhali zakhe ezidubule sonke ukuthi khona awulelungelo ngoba ngumngameli. No, asivumelani lakho lokho thina. Sicela nje uphele ukuthi kube into nje ebalulekileyo enhle eqondileyo ukuze isizwe sihlonipheke kuhle singene emasikweni. Njalo-ke kakwenziwe masinyane okwenziwayo. Thina sibona ngazani ukuthi ilizwe leli libe nokuqonda leli. Ngathathe wona ama-political parties leaders wona la kumbe bangu-133 kumbe bangaki, ngathathe ngobungithi babo bebesebehluleka bebonke khona laphana. Kuwe kuthiwa khona i-government of nationalism, i-transitional government abethise yes ifunayo-ke thina yona leyo ibe nama-stakeholders wonke behluleke bonke bekhona laphana. Kuswelakala ozasola omunye kuya kuyathatha iziphofu ezingenalutho ezilukhangeleyo kuthiwa kuthiwa khona ngama-advisors bonke labana ungakhupha nje u-Trevor Ncube laphana ubathiye bonke labana benjiyana laba abakwani kumthwangwa laphana ni-advisor bonke benjiyana. Nami nje ngingabamumathisa sikulokuqinileyo better than those quantity or kumbe kuthiwa kuyini i-battalion kumbe i-section asikwazi ukuthi kuyini khona.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi yecubungula izombusazwe obexoxa endawonye lo mnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla lezano PF.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDC lithi lamuhla likhweze isicelo se-motion esokuthi imbiko yokuthi kulabesifazane abathi badlwengulwa ngamalunga ebutho lesizwe icutshungulwe kuleli dale. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi zikhathazekile ngembiko le, njalo imisakazo yakwamanye amazwe egoqela i-BBC le-ITV isike yakhuluma labesifazane abathi ngempela badlwengulwa. Kodwa uhulumende uthi abadlwenguliweyo kufanele bayebika emapholiseni ngoba kulodaba olulodwa kuphela olunje olwake lwabikwa eChitungwiza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo senator weMidlands unkosikazi Lillian Timvios OMDC.
Izolo sibizi caucus yethu ye-MDC Alliance eyama-MPs sabonisana ukuthi bakithi sithini sicabanga nje abantu bakithi abarethwayo la ngamasotsha lamapholisa ebusuku. so ade sikhuluma nje so sesithi asenze nje enye into nje ehlengiselayo ukuthi abantu nje bebekwazi ukuthi ku into le bakithi iyayenzakala lapha eZimbabwe enje bakithi amasosha lamaphondi sebevusa abantu belele bexotsha indoda bebophe betshaya indoda sebe-repha abafazi abantwana kuthiwa bekhangele bakithi so bagcwele nje omama kusefa osikhathesi bagcwele abarethweyo abangakhulumiyo asikwazi ukuthi bangazi kodwa bakithi indaba leyi ibuhlungu khonapha ngivela nje ephalamente ade ngibuza ukuthi iZimbabwe kathi izaba le rule of law nini bakithi
sibonile njalo kule video kamabona kude lapho lawe obukhona ligqoke ezimnyama likhuluma liyenze njani njalo umbiko wenu ubungowani njalo libona ingane izafeza yini njo
ade sifuna ukuthengisela ukuthi njengabomama beZimbabwe sicaphukile siyacaphuka asikufuni okwenzakala lokhu so khathesi eParliament uSenator Siphiwe Ncube phereza imotion yoneyo kurecha kwabafazi so sizayidibeta from next week livezwa sidibeta sikhuluma ngendaba leyi ukuthi indaba leyi thina asiyifuni nxa umuntu ephambasile ngabotshe engatshaywa iconstitution yethu ayikufuni ke lokhu ngokuthi sahamba ilokhu za sibuza ukuthi iconstitution kufanele ime njani hayi abantu abakufuni lokho and iconstitution does not allow ukuthi abantu betshaywe abantu barephwe abantu bahlukuluzwe njengendlela ehamba ngayo khathesi bakithi
alo ke ngunkosikazi Lillian Timvio so-senator wesigaba se-Midlands engwebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare ngesizwe imbono ethunyelwe ngabalaleli be-Studio 7 kumakhala ekhukhwini i-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, nginomeli lokhulumayo. Into engifuna nje ukuthi ngiyichasise kancane ukuthi abantu baseZimbabwe mabayeke ukulalela umnangagwa. Umnangagwa unamanga amakhulu kakhulu. Kungani amasosha la adula abantu mhlaka 1st August engakabuthwa? Okwamanje usekhuluma ngokuthi kuzabuthwa amasosha la adula abantu. Ayikho into ozayenza phela kunamasinyelo ozawabopha. Into nje oyikhuluma uzabe nje ikhuluma ngomntu omethi khona ngizayenza kanje ngenza kanje. I'm sure umnangagwa ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bayi-stupid ngabantwana kodwa into engiyibonayo abantu labo enhliziyweni zabo enqondweni zabo besiyokwazi kona no umuntu uyasanyavela lokhu umuntu oyikhuluma kayenzi bakithi kula macala amaningi umuntu lo wayenzani and sukwenzile umuntu aphume esikhundleni okuzingona uzofisa ini intambo uzonqunywa vele lo muntu lowo ngoba lento eyenzakala ekhaya ku-right okay yena usekhuluma manje ngoba usebone ividiyo evezwe kusikayo ukuthi umhlaba wonke usibone ukwenzakala eZimbabwe why engakhulumanga before ku-ZBC ZBC ukuthi kona ngoba iyabonisa everyday into ezenzakala lapha eZimbabwe why engayikhulumanga into yangkhona esekhuluma manje ngoba sekunjani sokubuye izintatheli za out of the country zazwe izinto enjalo bakithi uyabheda lo muntu uyabheda ukubheda nje uyabheda akayekwe nje lomuntu vele nje abantu bengamlaleli ukuthi niyahlusehlanya vele amhlusehlanyiswa igazi selilabantu labo ababulalayo abaningi laba from i-ground ele selimhlanyisa ungathi uyabheka nje bonke abantu ababuya ngapha eHarare bonke nje abakuphalamende ama-MT bonke nje ungathi sebehlanya nje kulanto abayenzayo bayabhedela abantu labo kodwa inkosi izobajaya ngoswazi olubi ngiyabonga bafundi bendaba nabalaleli.
Hello ke ngumlaleli weStudio 7 nosithumele imbono yakhe. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. Amatitshala asevumelane ukukhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ngeviki ezayo. ngesikhathi amazwe omhlaba inanza ilanga labantwana abahlala ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Gama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.